Izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezingwenya ezibamba izifuyo ezivalisa imbuzi inkomo labo babhemi. Umnumzana Samuel Khoza osuka eMaphula Village uthi njengezakhamizi babhekane lodubo olukhulu.
Sidla imbuzi, sidla amadonki, lawe muntu ungahamba kuchabhayi siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedele izifuyo zethu. Nxa sikhuluma hayi kungani kakhula ndlela ehambayo kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Silibaziso Nkomo esinye isakhamuzi samaKapakapa.
Amadoka abezidlela njengaphasi kwamanzi, ingwenya idonsa itshaye, imbuzi kokuthi iyanatha idonsa itshaye, ezinye ziyakhipha, ezinye aziyala. Ah, mina naphana uncedo angiboni kumbelekela abakhona ngoba vele sesilimile. Ngingakwazi ukubencela omunye ukuwathola ichansi ukuthi ukuwathi amanyathelo. Lukhansele zakhe zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya, mina into yakhe amphendula yona. Sasathi hathi umele uhambe phezulu, wathi hayi. Ngathola amabhayiko nje vele isivuyo asisele, asesilimi vele asela sivuyo.
Umnumzana Melius Moyo uthi ngaphandle kokulahlekelwa izifuyo impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi okuzenza zihluphe sokuthi ziningi kakhulu, zilabantwana abaningi, so ziyabe zilamba. So abekhansela bakhe babuya badubula nje eyini, but azange kube lo mehluko lokhu kusiba kwezi. Hayi, sengozini enkulu kakhulu ngoba ngemuva le kubo 2002 siya ku-6 zike zabamba abantu. Yakathi sivele abantwana abathunywa edamu kuthi hambaleni athi samadongo behambani ekhangela imbuzi, hayi damu hayi, ngoba kule risk enkulu kakhulu.
Umnumzana Bethel Ncube uthi sebevale izibaya ngenxa yengwenya lezi osekuletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi.
Akula lunye uncedo silalo ukungasincedisi ukuthi kune ingwenya lezana zibulawa ngoba izifuyo zithe ziphelile zonke akusele. So kulesi gadi ngathi kona iminyaka sesilayo kungakhona ama-5 years iminyaka selodubo lolulolokweni. Kuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo esiyenza ukuthi lathi siphile, ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile abantwana. Kuyidonki lami khonokho engilakho kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula, yikho kungithwalayo kuwa yi-transport yami. Yimpilo ekuze kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonezi.
Umqondisi weGwanda Royal District Council umnumzana Rangana Isibanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume lamaqhinga okuqeda lolu dubo.
Iripoti lami ngiyitholile, siza engeja le committee ye-campfire kube le ndlela eway forward, i-campfire committee esigabeni khona ngahle lapho kule ngwenya khona.
Ngenxa yokungani kuhle kwezulu emhlubulweni eMathabeng South, iningi lezakhamizi liphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezibalisa imbuzi lenkomo. Kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabachiya bengabayanga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemakapakapa esilonga, ngu-Albert Ncube.